Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 24 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezisebenzi ezCTU ithi ukungahlaliseki kwezisebenzi zikahulumende phezu kodaba lweholo elincinyane kutshengisela ukuthi izisebenzi zonke elizweni ziludubo olufanayo.
Kwa le Zimbabwe seliphela amandla and alisasebenzeka kusela umuntu olifunayo. So ke amanesi la akhala umsebenzi avela kumangalisa.
Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS ithi amazwi kamphathintambo wezenhlalakahle kaZulu umnumzana Paul Mavima awukuthi lanxa uhulumende evumelana labo ukuthi kulodubo kudaba lwezoholo kumele bamukele imizamo ayithathayo ukubaphathisa ayize.
Okwakuqala uMavima esingamkhumbuza khona ukuthi izisebenzi zikahulumende kaziholiswa imali yezinto ezikhiqizwa ngabantu nje. Izisebenzi zikahulumende zihola imali yezinto ezikhiqizwa imvelo.
Okuqhamuka komkhuhlane we-monkeypox kwele South Africa kwesatshelwa ukuthi lo mkhuhlane ungasabalala ufike eZimbabwe.
Udubo luba khona ukuthi asagqoka ngendlela efanele. Umuntu uyabela imask kodwa amakhala esegcekeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso yezisebenzi ezCTU ithi ukungahlaliseki kwezisebenzi zikahulumende phezu kodaba lweholo elincinyane kutshengisela ukuthi izisebenzi zonke elizweni jikelele zilodubo olufanayo. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi uhulumende kufanele axazulule udaba lwezisebenzi zogatsha lwezempilakahle esezikhalale umsebenzi ngoba iningi lezisebenzi lingathatha inyathelo elifanayo. Omongi labomongikazi bakhalele umsebenzi besithi bafuna ukungezelelwa iholo. Umgcini sihlalo wezCTU ukugatsha olungentshonalanga yelizwe umnumzana Ambrose Bindi uthi kufanele uhulumende asebenzise idola lemelika ukuqeda lolu hlupho.
Khuluma kanje kathesi siyananzela ukuthi xa ukhuluma i-poverty data line uzayinanzela ukuthi iphose itshaye 200,000 imali ofanele ngayitholwa ngumuntu RTGS. Kodwa leyo vele sikhuluma ngemali nje semoyeni ngoba ungaze kathesi khulunyiswana uyinike leyo mali. Uyathi usiyayihola after a week or a month ifika khona iyabe isidla khonapho katshana. Lokho kuyatshengisa ukuthi eqinisweni imali yeZimbabwe, idola leZimbabwe seliphela amandla and alisasebenzeka kusela umuntu olifunayo. So ke amanesi la akhala umsebenzi avela kumangalisa. Sokufanele ukuthi kubonakale ukuthi vele into azimanga kuhle and asibasoli bathwele nzima akusebenzeki. Lama patients abasebenza lawo bayathi ukuthi lawo bathwele kanzima akulalami into ekhona ezibhedlela. So umsebenzi wakuba nzima ngokuthi bebeqhubeka besenza umsebenzi kodwa bebona abantu ababancedisayo ababuya bebegula abancedise kangako uhlubo olukhona. And ayisibo bodwa, iZimbabwe yonke ikhala ngokufana nayo. Sithina uhulumende kabona ukuthi uyatshintsha sibili amapholisi kuyenale i-auction eyenziwayo amaviki onke ngabolwesibili. Imali idwala leZimbabwe nxa uliqathanisele leMelika liloku luza amandla ngeviki ngeviki. So kusegcene ukuthi lalapha bethembe khona ethi hayi uzabe elamandla okuba nazama ukunqanda ukuwa kumbe ukuphela kwamandla edwala eZimbabwe sokumehlule. Nxa izisebenzi zingala mali kutsho ukuthi lamabhizinisi laba lobunzima ngoba phela izisebenzi zofanele zihole imali ziyencedisa kumabhizinisi okuthenga but asenesi ukuthenga lezo nto ofanele zizithenge kutsho lamabhizinisi lawa ayehlala phansi.
Yiziphi inhlelo elilazo? Sikhuluma kanje liyakhulumisana yini lohulumente?
Well, inhlelo njengeZimbabwe Congress of Trade Unions esilazo siyakunanzela njalo sikuhlonipha ukuthi iLabor Act iyasivumela ukuthi sigoqisane lohulumeni. Kuyikho ke ungananzelela thina njengenhlanganiso yezisebenzi sizimisele ukubana sikhulumisane lohulumeni silayo iTNF i-Tripartite Negotiating Forum ekhona eyesikhayela ukuthi izinto zonke lezi zixoxiswane kodwa silohlupho lokuthi silohulumeni ongathi kafuna ukulalela izisebenzi oyenza intando. Kuyabizwa kuleyana inkundla kuxoxiswane kanti kule nto evunyelwanayo ingapasi. Kwesikhathi zonke lezi zinto esezixoxisana khona phana ziphumeleli. Kodwa ke yikho phela sinanzela sesibona athe sokusenzakala okwenzakalayo. Lo okwenzakala emanesini sithanda bana sikutsho ukuthi uhulumende engakudele engakuthathi kancane. Kuyagcina phose wonke umuntu oyisebenze semile engasasebenzi. Ngoba abantu sebefika esigabeni sokuthi hayi bo, lo okhulumisana siyakubona kodwa ukhaya ngathi hayi akusincedisi. Yikho ke abantu sebesithi hayi thina ongayisikufaki kuphi. Vele sifile kudala. Yikho abantu sebezihlala bengayi emsebenzini. So uhulumende le ngozi yokuthi intele kayikhangele masinya aphumele solution masinya ngoba angaze aphuze ukuba naye ibambise kuhle. Aphuze ukuthi ayenze intando yabantu ukuthi akhuphe imali yeZimbabwe afake imali eMelika. Siyakuna silo hlipho lokuthi iZimbabwe iyaqinisa isithezikho na kungasela umuntu emsebenzini ukuthi abantu abasenelisa abalayo imali yokwemsebenzini, abalayo imali yokuthi bathenga ukudla besemsebenzini, abalayo imali yokuthi bancithize imuli zabo, abalayo imali yokuthi njalo benelise ukuthi bafundise abantu babo, abalayo futhi imali naleyo ukuthi nqa sokuthi omnye wagula angabe ebhadala izibhedlela zabo ngahamba kumadokotela bafuna yona imali yemzini. Phezu kwalokho futhi umuntu kadesi osehlezi labe sithi ngama-pensioners balohlupho olukhulu ngoba imali abayihola wavelayisa abancedisi abantu abasebenza iminyaka eminingi kodwa sebehawula ngani nganazi basebenzi. Kodwa uhulumende khonapho sinazela uhulumende ofana nayo wathola insuzo engukulabo bantu ngoba babebhadala phela imithelo le ama-tax kuhulumende. Uhulumende wathuthuka waphambili ngenxa yemali kodwa kathesi labo bantu sebakhohliwe sebaphatha kubi kasabahloniphi abantu bayadubeka imali abayitholayo naleyi eyomhlalaphansi ayibancedisi.
Alo ke ngumnumzana Ambrose Bindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi yeZCTU kugatsha lwangentshonalanga elizwe esixoxelaye ecingweni ekobulawayo. Uhulumende uthi usakhulumisana labakhalale umsebenzi njalo uthi balihlekana ngoba iningi lilokhe lisemsebenzini. Lokhu sikudaba olufanayo inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS ithi amazwi kamphathi ntambo wezisebenzi lempila kahle kaZulu umnumzana Paul Mavima awukuthi kumele amatitshala amukele imizamo ayithathayo ukubaphathisa ngendlela ezijiyeneyo ezibalisa ukubabhadalela abantwababo imali yama-school fees ayize. I-ATUS ithi uhulumende kumele ananzelele ukuthi abaphili ngezithembiso nje kuphela uhulumende azikhulumayo engazifezi. Linhlanganiso ithi okuzaqeda udubo ukuthi amatitshala abhadalwe ngedola leMelika imali engamakhulu amahlanu $540 ngenyanga. Sixoxele sikhulumeli se-ATUS umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba.
Salibonani balaleli baka Studio 7. Kuyasethusa nxa sisizwa omamvima esithi ababalisi babe lesineke ngekholo elincinci abalinikwayo. Okwakuqala umamvima esingamkhumbuza khona ukuthi izisebenzi zikahulumende kaziholiswa imali yezinto ezikhiqizwa ngabantu nje. Izisebenzi zikahulumende zihola imali yezinto ezikhiqizwa imvelo. Singabuyela emuva sike sanikeza uhulumende iqhinga lokuba ayehle kuna kokunye okwakukhitshwe inzira masanga commission okwakukhulunywa ngokuthi uhulumende aqale into okuthiwa i-educational equalization fund okuzasetshenziswa imali evela kuma-mineral resources ukwenzela ukuthi senelise sililizwe ukuthola i-state funded education, senelise sililizwe ukuthola imali eneleyo yokuholisa ababalisi. Usitshela ngomlando kahulumende we-service delivery, sivele yona i-service delivery ingeke abantu kathesi bahamba emgwaqweni efileyo ungangena eHarare ungene kobulawayo angikhulume emakhaya. Abantu bahamba behlangana le doti yemaswirithi emadorobheni wonke. Abantu bahamba behlangana le ntengo yesinkwa engathengekiyo. Abantu sebanikezwa uzupho, ayisibo bonke abantu abahamba. Sinakani ukuthi uhulumende nxa ele mlando yezinto kahlale phansi ayenza ama-priorities. Sime ukuzwa ukuthi uthiwa upresident nxa evakatha uqhatha ijet thina sile eZimbabwe. Sime ukuzwa ukuba kulabantu abathi nxa betshontshe i-diamond betshontshe igolide bayayekelwa nje bebhodabhoda emgwaqweni, kuthi abantu abangelacala njengo-Obed Masaraori bayefakwa echukuru. Ngokunjalo thina ikhuluma siyi-ATUS lamhlala usuku lwesi-4 sile stairway, kodwa ngesimo esikhona i-stairway sethu sesingaqhubeka size siyefika mhlana sifikezwe $540 or mzukwana u-Obed ephuma echukuru.
Kodwa uhulumende uthi akumelanga likhale kangako ngoba uyaliphathisa ngendlela ezishiyeneyo ezibalisa ukubhadalela abantwana benu imbadalo ze school fees. Lithini lina ngalokho?
Kumanje abantwana bababalisi baxotshwe ezikolo ngesikwelede. Uhulumende kangaphili ngokukhuluma amanga, kodwa kayenze okufunwa yizisebenzi. Izisebenzi zifuna $540. Ababalisi bafuna $540. Athi kubhadalelwa abantwana abathathu nguhulumende. Asisonkukhu esiholelwayo, siyafana lezikhwehle, kumele sidle esiziphandele khona.
Alo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ARTUS. Ukuqhamuka komkhuhlane we-monkeypox kwele South Africa sokubangele ukuthi abanye besabele ukuthi lomkhuhlane ungasabalala ufike eZimbabwe. Ugatsha lwezempilakahle luthi ngemva kokuhlola igazi lomuntu oleminyaka engamachumi amathathu ohlala esigabeni seGauteng ufunyanwe elomkhuhlane lo okungokwakuqala esigabeni seSouthern Africa jikelele. Lomkhuhlane ubonakala ngezibonelo ezifana leze COVID-19 uqhuqho ukukhwehlela bese kusiba lezilonda ezinjengempunza eziphuma umzimba wonke. Lomkhuhlane uthelelwana ngokuthintana lomuntu olawo kumbe impahla yakhe. Kolunye udaba ukumiswa kwe-curfew eZimbabwe ngomvulo eyaqala kuqhamuka ubhubhane lwe-COVID-19 kumangalise abanye kade bengazi ukuthi i-curfew le ibilokhu vele isakhona. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSenisibanda.
I-curfew abantu abaningi bebengasakwazi lokhu khona ngenxa yokuthi abantu besebesihambela nje bezenzela izinto sebekhohlwe ngokuthi kule curfew, kulo mgoqo lo we-curfew. Sasinanzelela ukuthi kumbe kungabe ngama-night clubs kumbe amabhawa abelokhu evulwa ngesikhathi okuyabe sokumele ukuthi ngabe sevaliwe ngenxa ye-curfew. Labantu uhamba kwabo belokhu behamba lasebusuku loba kade kule curfew. Yebo, kwezinye indawo bekusiba zintshutshwane izimoto endaweni singathi kumbe ufica izimoto ezintshutshwane ezisuka koBulawayo sesiya eHarare ebusuku, kumbe nxa udlula la amanye amadolobha amancane kuyabe kungaselazimota. Ngathi khona kuyana nje i-COVID, umkhuba wokuthi vele sasile COVID kulo mgoqo iminyaka le mbili edluleyo kwenza abantu lakho batshintsha engathi ama-habits okuhamba kwabo lokudrayiva. Abantu abaningi vele besekusithi nxa kusihlwa iningi labantu leyo selifuna ukuba ngekhaya ezindlini ngenxa yokuthi sokwadevelopha engathi habit ukatshitsha izinto. Sokufanana nje njengezinto ezinjengemfa lobi COVID, imigoqo ye-COVID sikhona bengasek zananzelela ukuthi inani labantu lokhu lisehla eliba khona ezifeni ngenxa yokuthi kwavele sokule mgoqo ukuthi inani libe lilutshwane.
Manje nxa sikhangele eminye imigoqo iyalandelwa yini efana lokugqoka ama-mask lokuqhelelana, abantu belokhu besakulandela yini?
Ngingathi umgoqo lokhu ulandelwa abantu abaningi ilo kugqoka ama-mask ngoba izitolo eziningi lokhu zilama-sign okuthi oba na-mask. Kuyabe kuthe qo ukuthi ufice umuntu engene ngalayo. Udubo luba khona ukuthi asagqoka ngendlela efaneleyo. Umuntu uyabe layo i-mask kodwa amakhala esegcekeni, ngakho kugcine kungancedi lutho. Siyananzelela njalo ukuthi ukugezisa izandla nxa umuntu engena ezolo kumbe engena endaweni ezigcwele abantu abaningi, lokhu kukhona, kuyabe lokhu kukhona ama-sanitizer abe khona kwenza ukuthi abantu bekwenze. Ikanti udubo solukhona iloliyano lokunikana isikhala, i-spacing, akusekho lokhuyana. Abantu babe beminyene isikhathi esiningi endaweni ezehlukeneyo, kumbe ukugada izimoto, ama-zupco kumbe kuphakathi kwazo lezo zimoto, amabhasi kumbe kusezitolo ema-supermarket. Siyananzelela ukuthi hhayi abantu abasakulandeli lokhu kangaka. Ngakho kuba yingozi ngoba nxa kuza kuba leyinye futhi iwave COVID kusho ukuthi inga affect abantu abaningi ngesikhathi esifitshane kakhulu. Kodwa thina into lokhu siyenza ukukhuthaza abantu ukuthi abanga vaccinate behambe behlatshwa njalo lokuthi abantu belandelele yonke leyo imlayo ekakhulu emachurch ukuthi kube into esilandelayo kube into esinazelelayo ukwenzela ukuthi singathelelani lomkhuhlane weCOVID.
Hello ke ngumfundisi uSeni Sibanda isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi iqembu leHighlanders lele Dynamos atholakale elecala lokwehluleka ukukhuza abalandeli bawo emdlalweni owenzelwa enkundleni yeBarberfields ngenyanga edluleyo. IHighlanders ihlawuliso yamadola azinkulungwane ezinhlanu $5,000 kuthi iDynamos yona yahlawuliswa amadola inkulungwane eziyisikhombisa lanhlanu $7,500. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi amalanga okhetho lwama-by-elections esigabeni seManyame eChipinge asesazakala azayenziwa lolu khetho luzenziwa ngomgqibelo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani basakazi bethabahle, linjani basakazi bethabahle. Hayi, lamhlanje ngidinize ngokunye basakazi okhulumayo ngelethu Ndlovu eseJohannesburg ekhaya kodwa ngibuya eKZN St Joseph. Mina ngimangala kulabo engibazwa bekhuluma kuStudio 7 bethi umbuso wezanu wemuhle impela. Kodwa kulombuso wakwabamuhle impela ilizwe lingalamali abantwana sifundisa nzima. Yazi nje yonke into yakhona nje yonke impilo yakhona yonke inzima kodwa kuthiwa sithule nje sithi konke ku right kanti laba bathi ku right bacho bephila kuphi umhlaba ongaphila abanye abantu angazi impela. Hayi basakazi mina kulokhu ke hayi angazi maybe kulabantu esifanele ukuthi siyobaphalazisa.
Ngibingelele msakazi ka Studio 7 ngithi lejani lonke basakazi baka Studio 7 awukhulumayo uGodlwayo umahlaba ayithwale phansi khona la kuGodlwayo eceleni kwaliyana intaba liyana engusijumbo okhulumayo. Nilombuzo lapha basakaze labalalelo ngabuqondana lalo bawubani lombuzo. Umbuzo wami ume kanje msakazi. Kambe labo abalandeli noma ngithi abakhulumeli bezana uPF indlela abangabe phethe ngalo ilizwe ngabe yimi engiphethe ngaleyo ndlela bezovuma na ukuthi iqhubeke lokho engiphethe kanjalo. Bela sesiyeqiniswe naye hayi iqiniso akusindlela ukuphatha le. Ilizwe elingela mali abantu basokola kangaka bahlupheke kanje hayi khona akube ngenye indlela. Ngiyabonga msakazi.
Studio 7 sanibonani livuka njani labalaleli. Ye yabe ngisacela ukuthi ngime nalo baba othi yena unkomo wathengisa ilizwe. Uqinisile ubaba lo othi khona unkomo wathengisa ilizwe. Unkomo kahle kahle wasithengisa thina la komthwakazi sikaqhulu. Ngokuthi yena wathi ma esebona ukuthi sesiphelile nya, esebona ukuthi sesiphelile sisekho, waseqala ukuthi akubanjani. Why engathanga khona kubanjanwe singakapheli? Why engathanga khona kubanjanwe singakapheli? Ngoba waqala walinda saphela wasesitha kubanjani. Singekho izanwe sibambana nobani ngoba. So unkomo hayi mina hayi kwela mi side vele ngiyajo nami ukuthi wasithengisa. Siphakathi kobuzimo obungaka umqondisi uzama ukulungisa lapho kwawonwa khona ngunkomo. Umqondisi ulungisa khona lokhu ukuthi unkomo wayesijiya vele wasijiya kahle kahle unkomo wasijiya yini umqondisi manje uzama ukuthi alungise khona lokho sibe yisizwe thina esizimele thina sodwa. Unkomo kuba kungashongo ukuthi khona kuyikuthi khona unkomo umlomo oyengathanga konene umfuna ukuthatha konke kuba sizanga saphela ngale yandlela ende mina kuba kuyikuthi ngangingumuntu owayengumuntu owayenamandla njengonkomo ukuthi kona yimi engangiphethe endabeni yamazibra ngangeke ngivume ukuphila abantu bami abezipra baphela ngale yandlela ngangizothi kungcono lami ngife ngife labo abantu abami beza kodwa unkomo wasale phila esesithengisile hayi asazi madoda ukuthi siya kuphi ngalelizwe leli kodwa umqondisi ukukhona sisazolinda sibone ukuthi umqondisi uzosichiya kuphi ngokuthi umqondisi yena uvuselela lokho kwawonwa ngunkomo.
Salibonani, salibonani bantu baka Studio 7 okhulumayo ngundebele wasetsholotsho bakithi. Hayi kunzima kwelakithi ngibibingelela nje kuseni bakithi ngazi laphela ikhona khona ngabo umntungamili kuthi kuyisikhathi bani njengamanje kule ndoda ebikhuluma laphana ngendaba zasekhulumise ebhinga khona le sithi abantu besisi bagoqa izandla. Hayi ukwenzakala kulona umhlobo wakithi eZimbabwe asazi ukuthi yini umuntu mayeza athi abantu bagoqa izandla abafuna ukuthi bencele beyasebenza amathuba omsebenzi imisebenzi sikhona bayivusile imisebenzi yakhona ikuphi kwendawo ikuphi kwendawo uhulumende we-dispersion lo uyalokhuza uyavula amathuba omsebenzi uyeza into eziningi mina ngiphumela laphana ma kusibale 10 off yaselokuzini inyama endlovu ngehla kona laphana umgwaqo kavele sokwafa lokho kwakuchosimithi lifa lomunye umuntu sokwaphela du uhamba ngamagahlagahla uzuzwe efika echolotsho uphuma icholotsho ungena amakhaya vele kufana nje uze umuntu ekhuluma kanje hayi abasutha bayajabula shem bayajabula laba ababhatalwa abadlawa bezana kodwa umuntu uyakhuluma kunje umntana kulale tshazwa amakhaza khona ngapha egoli lale emkhukhwini elale gijime gijinyiswa amapholisi hayi kunzima kwelakithi bakithi.
Salibonani basakazi beStudio 7 labalaleli bonke ngiyalibingelela ngithi philani ngenkosi ibe senduduza abalandeli bonke abe-CCC hayi asikhulekele nini uJob sikhala lo sithole bazaphuma hayi vele yiz zani njalo anti yatshela okokwenza ikhothi yatshela okokwenza amapholisi yatshela okokwenza labo gadi so bayenza okwabo otherwise engcetho babagcinile bayakwasi bafuna ukwenza nto izani yabulala ungeke uyitrust 100% bakwazi ababagcinele khona kuthiwe bavuse umsindo enensimbe kwangukhona khona ngale khona lapho abantu abavuse umsindo ngu-MP wezanu PF babedefenda hayi zanu PF ankulunkulu ubhekile i-one day nyamangala nje okuthi akwashela abamsaka nxa ezakhuluma ethi ibhinga sithuthukile upresident seyithuthukile kule ndawo efenje ngebhinga kusuka e-21 khwampani usemalaria 21 kilometers akula moto ubusuku ekhwampani enkenkando usemanyanda ekliniki kuhamba uze ukhale vele ohelelwayo kahambe ogula sirias kahambe kuphila abalezi nqola zabo kuphila ongenanqola vele uyafela endleleni kukhatshana kakhulu izikolo zangikhona ezotshani ungafika umoya sabungunzani siyathatha izindlu susele kashiyana le abantwana bafundela phandle vele umntwana grade 0 uqalise selama-10 years ngoba ukukhatshana bendawo izikolo zikhatshana akula ndawo efenjengebhinga ikuhlala ubona ibhinga vele ngeye-opposition ngaze kufikeni ibhinga ungaze uyirobhe ngezwisi ungaze ulethe inkalakada imali ibhinga vele kayiphumi ku-CCC vele ibhinga nge-CCC ngoba iyakwazi vele ukuthi i-ZANU PF ayiyenze ukuthi ngiyamangala ukuthi i-ZANU PF ikuthi vele ilandelwa ngabantu abanamanga too much njengamadoda angikhona too much amanga bebanjani vele labafazi bangikhona bebayekela beqamba amanga emsakazweni amadoda okutshaywa imilomo le ayethule akhuluma amanga ogawulela abayisimanga ochuma isimanga lesupport i-ZANU PF akhame 2023 khathele ngezani okwehlula lani bogawule vele okwenza libe kuZANU PF ikwesaba ukubotshwa kuphela busele labenzayo otherwise lani iZANU PF alisayifuni ngiyabona.
Salibonani basakazi beStudio 7 labalandeli bonke nje jikelele obabingelela unkomo eseBotswana ngizwa ubuhlungunyana namhlanje made ngisizwa omunye lilunga noma lebandla leZANU PF kade kuthiwa isiphathamandla usendaweni yebhinga akade kukhuluma ebonga iZANU PF ukuthi ilibandla kumbe elikhombisa lile nhlelo ezinhle kakhulu into suke ikhohlwe lona ubaba ngokuthi engabala abantu abasengadini yawo le kade kukhuluma ngakhona labo ukuthi bangabantu abalimayo ebesebala abantu baseZimbabwe ukuthi bangaki bangaka abantu abafayo bedliwa zingwenya emanzini bangaka abantu abahlukunyezwayo abantu besifazana berejwa bejampu cingo bebetshaywa amagumaguma bebethathela izimpahla bebalekela umbuso weZANU PF yena azokhuluma kamnandi kumbe qhenye iZANU PF ukuthi iZANU PF iyenza ubuhle ilenhlelo ezinhle ezenza ukuthi kube lekusasa bangaka abantu bebhinga abagcwele emazwe ezindaweni abagcwele lupane abagcwele etsholotsho bezama ukudinga umsebenzi ukuthi bekwanise ukuziphilisa omunye umuntu uyasuka nje phuphe into engelasidinga ukuthi ngabe uyayikhuluma abantu bebaningi behlupheka phandle izanu PF mfowethu sifuna ukukutshela bemfisa ukuthi nga umeseji lo uyafika ezindlebeni zakho izanu PF kayila ikusasa lethu izanu PF kayila kusasa kayila impilo enhle ngezindlelo zamunje ethi bonke abantu abasebhinga bafundele ukulima into abayeza yenza ukulima kuphela lokusebenza nzima kayisilo qiniso zami kulitsho thina sifuna ikusasa sifuna izimbabwe yethu entsha yikho silwisa ukuthi nga kungangena omunye uhulumende ukuphuma izanu PF ngenxa yokuthi sihlulekile 40 years izama sokwehlulekile ayikwanisi lutho siminenge iminyaka sesifunda ukuke kungena abanye ingceni singathole ikusasa elingcono siyabonga lapha
lawo ke ngamazwi enu balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ku WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke njengoba lamhlanje kungolwesihlanu ke ngithe ngidedele emuva ngilitshiye ezandleni zika Ezra Jesus Manda.
Umdumo wereggae kuthiwa ngumdumo wamakhosi. Umculi esilaye uzosihlakaza ngawo lomculo. Yekathizwe imbali yakhe.
Igama lami nguItayi Bokosha umfoka Dube ngizalelwe konapho kobulawayo empilo lapha ngikhulele eMakhokhova. Ngike ngafunda ePinga ngalumama wami vele ubengumuntu ongumbalisi. So mina ngifunda ePinga ngafunda lamanye ama primary nje ama TCTs ngoba lo uchintsha mina ngikhulele kumama vele ngikhulele kumama. Ibizo lokucula ngingumanites, manites meaning usicho men of sweet vibes.
Tatwa umani makhe wahlala laye eRare labaqala ukufundela ukucula bamfaka la kuband
band yethu yi Black Duke ngayithathwa ngumusisi wayo ngihlala next wethu ngu Black Sedis Marim yeah so inkola lapha ngaqashwa ngo 1997 but mina umculo wami yi reggae mina ngiyenza i reggae ngiqala ukurekoda ngaqala ukurekoda lo Joma Seko ngiyasebenza lo Joma Seko ubuti u Jayzu Marabini yeah siloku hlangana yile ndile lapha
njengabaningi abaculi ukukhona abamthintayo ukuthi la yacula
ongenza ngathanda ukuhlabela ngaba inspired ukuthi ngihlabele ngu Lucky Dube ukuqalisa izwi Lucky Dube ayi music yakhe imculo yakhe vele ayintinda reggae lobo mali ya do lokale kona pangazo lolalela nje amanye lawo umntalo lafuma majevana omtukudzi yomntalo omafumo laba but ya Lucky Dube umuntu angenza ngazwa ngifuna ukuhlabela sibili ukuthi ya ngazwa ngisithi lokhu ngiyakwenza lokhu. It's got to be, cause it's a real Alalutano, stand by some, eh, Alalutano, it's got to be, cause it's a real Alalutano, stand by some, Alalutano, it's got to be, cause it's a real Alalutano, stand by some, eh, Alalutano.
Siyabonga Ezra ebe lo man aitsa besipha ke uhlelo lumnandi esibesiqhubela ke lohlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi libe lempela sonto elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kumbe kusasa ngo 7:30.